Uqhubekela phambili ukuhlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano lozulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga eCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza uba ibandla elibusayo lezasantando.
Ikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. iZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena wesisi ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojiwe.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako besesemangweni sebeswele ukuthi ha njengoba silokhe sihamba nje umphako suphelile sizakudlani, becike sebethalaza eceleni ngapha beficeka kusela lutho, sebephelelwe laba bantu, uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akuhlakuhlaselwa kwe-opposition kunokwesikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi ngibukuyenzakala kwezinye indawo, but thina labe sikhona ngapha sikubone. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo, maye-opposition bahambe benza imihlangano yabo ezindlini, bahambe benza ama-meetings abo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona, njalo wenzaka nje ukuthiwa kulo muntu ohlaselwe opposition kwabo esigabeni esikiwo kona province yethu emat northern aley ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonoko kuthiwa ngokuthi kuthutha sokukhulunywa kuthwaza ama-election as if kule nto kodwa, but ngibona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalaba ama-hanglers abo.
UGawule uphinde wathi amabandla aphikisayo aphehla inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho okuthi bayenzise umfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la aka-2023 asoze be free and fair. Yikho bafuna ukuphuma lakho ukuze kuthi ngabe asaphumelelanga babe le nto abasala beyibambile ukuthi ama-elections were not free and fair. Yikho abakukhulumayo la, yi-statement yabalazo. Ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho, ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama-elections azange asoze akadenga free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama-seats abayabe watholile kuze nezo ndawo khonapho baya bevuma ukuthi bona bawinile kuma-seats anala, especially kuma-urban centers labaya besithi thina siwinile lapha kodwa ama-elections ebengoko-free and fair. So yiko kumangalisayo khonoko. But mina into engakutshela yona kathesi yikuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okokuthi lanxa silanda ukhetho olukhulu, ukhetho lolu ukhetho lolu eselulandayo ukuthi nxa kulokuthula okunje luzaba lukhetho olukhululekileyo, ukhetha ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela kuphambanisa, ukuphambaniseka kokuko kungela dlame kungela msindo, konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla leCitizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini.